Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini, lokho kuyaze kuyi-vote buy.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalonyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Umongameli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful, and is peaceful, and that is really really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingali sephula na umthetho.
So ngabe kufithi nya akufile ukucala bese kufuna indaba yokuthi abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeli nezimoto ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa amarayisi, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele ungivotele. That becomes vote buy. So it's context bese kufuna nokuthi i-social welfare ngalelo langa ishe ukuthi iqhube i-program yayo. Bayeza ubuza umbuzo lo ephalamenti Chris. Kwaphendula kwathiwa no, but umsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonokala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election. Ama-program asesenziwa kwezinye iindawo ezithize ngesikhathi sama-election, ama-program akaseven engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhangela uyakhangela i-content Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa, lamanzi, le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhana ngibona ngazani emaralini vele abantu bayasithi lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka conscious yabo beralini wayisithi. I must make sure ukuthi nxa irali liphela the group somewhere and we give them something to eat. Remember babesuke ezindlini ekuseni phela bathola lokho laphana bengahlanga. So as long as abantu laba beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. I-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibona ngaze kwenzela kuyazo kuyi-vote buy.
asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeke. Abantu abaningi sebeseqisha izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse rally ngoba even any other party, even opposition yayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona. Asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi sinasembe singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuse rallini ngoba abantu abazirallini kusizi-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. I-vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala kubuye izimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele baphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile that i-vote buying esesayibona likhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping centre laphazi kwezihlaza kuthi abamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying. Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu lezi nto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyaze kuyi-vote buying.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni le-Studio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela vudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanqa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezijiyeneyo ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengasemnyakeni eminye esake sayibona kakutsho ukuthi kakula kwethuselwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abatshaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselweyo kulabantu abatshayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitsha ukudla ungamkhumbuza ngegugura wundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni ziningi indlela zokwethusela abantu ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo.
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengo sekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi. Siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile. Sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasema-newspaperni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa. Sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu ehlaselwe ezindaweni ezihlukahlukeneyo ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama results announcewa ngesikhathi njalo ahambisane lendlela abantu abavote ngakhona kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Sibone iTriple C ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla leZanu PF kodwa abeZanu bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi laba bavota nge-postal bethusele bagcine bevota vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho kakufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ukuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu5
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubeqoqa icingweni lo ntungamile inkomo yestudio 7 ekobulawayo Kolunye njalo udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu luzayo Kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba Intatheli izindaba iStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakansila amalunga edale lePhalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolukhetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla leZanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo
so far ukhetho luluhle uthule is very peaceful is very exemplary that's very good ukungabelwe wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work
umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lePhalamende engowebandla leZaphu uvumelane loNcube
mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone idlakela kimi le coverage bangenzile ngemedia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapolisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August
unkosazana Thokozani Khuphe webandla leCCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba
ukubona ukuthi iground sokusetshenziwe amaZimbabweans wonke aseready ukuvotela iTriple C iTriple C vele isiwinile mhla ka 24 August siyabe sino brand new president sino brand new economy sino brand new currency sino brand new Zimbabwe
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZesni bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZesni esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula
sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathi sinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungiselele ukuthi baye observer ezindaweni ezijeneyo nxa sikhangela nje general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona abantu iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo kakhulu sesikanti osiyakunanzelela ikuchiswa kwamabhana ikakhulu awe opposition ngasikhangela amalanga adlulileyo namhlanje mbona abantu abula amabhana achisiweyo akanesenchamisa lapha koBulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZANU PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangevikezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. UMnangagwa ubesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli izindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngilibingelela lonke ngamagama libaningi kakhulu. Izizwe nje lonke libingelelile kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. Ngingalakho amaningi khuthaza labo abathi bona ngeke bevota. Mina ndihambani levota, ndivotela iqembu elitsha ngoba le ndala selibone umuntu ofalisa imbuzi ezeleyo ukuthi izele izinyane liyini kulomehluko lembuzi emithiyo esacabanga ngathi inxa izazalelisikazi. So liyanizele liduna le sithi izizazalelisikazi. Asihambeni sivotela i-CC yimi uzamo ozamayo.
Studio 7 linjani? Basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke baka Studio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina Studio 7 sicala lisithilele kumbe lisikhuzile abezikhi ngizwe ngizwe last time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho. Mnangagwa amanamba waphiwa ngabezikhi ngoba yibo phela ukuthi masirejista sibhalisele amanamba etefoni. Waye benganika ama-opposition party ushuthi enizekhi vele angezanu already. Vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhi lezanu lobudlelwane. Siyakufisa ukuthi lati sizwe OSCC kumbe MDC kumbe 1 belayicela ukuthi icala ivotele kubox number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani sanibonani bantu bakithabahle. Ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU PF. Lizobabona abantu labe belibavotela bona laba beZANU PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu maye engeniswa ngabantu ekugcineni kasafuna abantu. Uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola isecurity yena akasatholakali. Libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela.
Sanibonani sanibonani basakazi abahle linjani lonke la Studio 7. Ngizothanda ukuphawula ngalolu daba. Sicela phela ama-audio ethu lisivule lathi. Ngizophenda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthiwa amapholisa asevotiswe ngenkani. Kanti yona iZANU PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje. Hayi 5 years hayi singabantu nje eweZimbabwe 5 years ezibe singathanda ukuthi zamiPF ube iqhubeke ibuse futhi yona isebenza inkani into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje semazweni zama impilo kunzima lakho usebenze emazweni but ithole iZanuPF sathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana itibikiti yona iyabusa phambili ngeZanuPF lo muntu olandela iZanuPF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko lungaka uyabe ngaluboni yabonga okhulumayo ngoTrevor loseBotswana
siyabingelela kuStudio 7 siyabingelela kuStudio 7 banjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba yeCountry Park bantu baseCountry Park lina inedle nhlahla kakhulu okuqondana lomthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi umthuli Ncube bakabazama ukumsearch eParliamente befuna umbono ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphume baleka eParliamente kodwa ngumuntu lokho ethuthisa ukuthi abantu baholiswe ibondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobantu abantu nalowo umuntu walahliziyo labantu umthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabe lendawo lapha ngawina khona yibo labantu abavele emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu kade sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavele emathebelelendi esithi thina labantu kabafunakali bangene eParliament ngenisana abantu abaright abazwisisayo abaza thinxa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiyo ozancindezela abantu ngoba abantu kade sibathwele nzima ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena umthuli kaliholi kaliboni kalidli kazikalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi umthuli engawini eCountry Park noma sokutheni nomnanga kwakhe bayalahla izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ukukhuluma ngosibandi waselupali konasirent ngiyakubonga kakhulu
elenjani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona mpuphe ngibe lapho ekhezi emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi ilizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe nxa mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha hlala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivusena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathole imisebenzi yabonga ngingelela abantu abami uTokozani loThuka lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatani
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso ezasuka from kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona izano iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo ithi iqeda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kade lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayise ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda imoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokho abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi olunye uhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuba ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo bayabona ukuthi kufanele kube lenguquko
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika igqetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwayo kumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uzakwazisa kuyonale iviki ukuthi uza kuba khona na enkungxoxompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa ekubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini omlandelayo abe lesilinganiso esilikhulu esilichumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephujile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza. Imisebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu. Njengathi kona lapho abaqhatshi siyaswela abantu uswele uzu mangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi amafremu aChina, ama-holidays kuthini kuyaphithizela kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Ngibona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye. Umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Into iqiniso lakho bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegula baphindane sibone bake bangqikilana ngaphambili wehlulwa uTrump khona lokho angazange akuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kalezi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani kungangena omunye ukuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo xawuxawu. Kumbe kasozaphinda avume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukukubona khonoko. Yikho engikubonayo babakani.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande.